sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 3 kuLwezi 2021. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
The chat with President Joe Biden, the spirit which he has towards Zimbabwe is totally different from what we see from the American embassy in Harare. He called one of his staffers to say that please make sure that there are any protests on that jail.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inkokheli yamazwe achiyeneyo omhlaba athembise ukusebenza kuhle leZimbabwe.
Udaba esibuthene ngalo lapha ludaba oluqakathekileyo, oluqakatheke kakhulu luke ngama ngenxa yomkhuhlane lo oke wasehlela. Kuhle ukuthi lalapha esikhuthane khona senelise ukukhulumisana, senelise ukufaka amakhanda ethu ndawonye.
Abekhomishini ebona ngokulondoloza ukuthula eNational Peace and Reconciliation Commission baphakathi kokukhulumisana labantu ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe namanyathelo angathathwa ukulondoloza ukuthula elizweni. Umnumzana Glenn Youngkin webandla lama-Republicans usengusiba lukhulu wesabelo seVirginia wele Melika kulandela ukhetho oluqhutshwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inkokheli yamazwe achiyeneyo omhlaba ahlanganelayo emhlanganweni o-United Nations Climate Change Conference eGlasgow kwele Scotland ithembise ukuba izasebenza kuhle leZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wethule lokhu eScotland elungiselela ukubuyela eZimbabwe namhla kulandela ukugqitshwa kokunye okwenzakala emhlanganweni ohlulisisa ukukhudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele we-United Nations Climate Change Conference. Amazwi akhe la athathwe isikhulumeli sakhe umnumzana George Jaramba obesebenzisa inkundla yokuxhumana eTwitter. Umnangagwa uthi kuningi akutshele abakhokhela amazwe achiyeneyo.
It was an opportunity to put in the correct perspective about the situation in Zimbabwe, and I'm happy that
ngike ngathola isikhathi ngakhuluma le nkokheli echiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Kube lixesha lokuthi ngethule iqiniso. Bonke engikhulume labo betshengise ukuthakazelela ebengikhuluma ngakho. Ngiyathaba kakhulu ukuba besixoxa sivumelana ngokumele kwenziwe.
Umnangagwa uthi ukhulumisane lomongameli Joseph Biden, umnumzana Justin Trudeau, okhokhela ele Canada labanye.
President Joe Biden. And the spirit which he has towards Zimbabwe is totally different from what we see.
Ngibele thuba saxoxa namafishane lo Biden wakwele Melika. Ukhuthaze ukuba sixoxisane ngokwenzakala eZimbabwe. Ubize omunye obehamba laye wamtshela ukuthi alungise okumele kwenziwe. Sixoxe ngezijeso zenotho lokunye. Ngiphinde njalo ngakhuluma ngamafishane lokhokhela ilizwe leCanada umnumzana Justin Trudeau. Uthe engathuma abantu bakhe ukuze bazoxoxisana ngokuhluphayo lesiphatha amandla zakwele Zimbabwe. Uthe yena akasoza kwenze lokho kwamanje.
We can develop relations because this thing began before he was Chinese.
Kodwa akatebetshengisela phandle kwendawo obukusenzelwa khona umhlangano lo bathi akulalutho olubambelekayo oluzatholwa ngumnangagwa. Unkosazana Nontokozo Malabancube odabuka eZimbabwe ohlala kweBrithani uthi umnangagwa uxotshana lesithunzi sakhe.
U-Emmerson Ntambutso Mnangagwa ubemele engu-Minister of States and Justice during the 1980s. Siyakwazi ukuthi he was behind the massacres in the 1980s abantu abamore than 20,000 emathebeleleni. Njengesizalwane semathebeleleni namhlanje lami ngiyakhala ngimele abantu basemathebeleleni leZimbabwe yonke jikelele ngale upresident weZimbabwe ongumbulali ende kafuni la ukuxolisa ngezono zakhe zonke lezi lanxa ebuzwa ukuthi uyaxolisa ngendaba yabantu abafayo emathebeleleni in the 1980s akafuni ukuxolisa.
Umlangagwa wenze umhlangano labo sobambizimusi esebenzisa inkundla zokuxhumana lapho thembise ukuba kulokuthula kwele Zimbabwe njalo osomabhizimusi balakho ukuthola imali yabo ngemfanelo kumabhizimusi akuqela ezokwenjiwayo ukulima lokunye. Abaphikisa uhulumende abanjengomnumzana Panyika Karamanzira okunhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe bathi kunzima ukuthi uMnangagwa athole kunokwakufisayo.
Abantu bayakwazi vele ukuthi uhulumende weZimbabwe uyakwanisa ukuvuka kusasa ekuthathela imali yakho vele ngokungama-policies khonoko abakwenza okungelangqondo njalo at very short notice. Enye into vele ngama-human rights issues vele ma elizweni kungela stability kungela political stability uhulumende edunguluza abantu ama-investors kabuye endaweni enjalo ngoba ama-investors ngabantu phela so ababuye endaweni enjalo. Ngiyakutshela abantu vele uhulumende weZimbabwe kumele aqalise aqala alungise izinto eZimbabwe ukuze ama-investors abuye.
Ingcwethi kwezokulima zithi kumele inkokheli yomhlaba wonke jikelele izame ngamandla wonke ukuvimba intuthu edala ukudumala komkhathi. Umnumzana Dumisani Nyoni okhokhela uhlangothi olubona ngezokulima eMatabeleland uthi ukudumala komkhathi kuhlupha abalimi.
Nxa kungasela zihlahla sokuligwadule amanzi asangeni phansi le mgodi esiyimbayo amapholu asasiphi isivuno esiyangaphi ngoba ageleza amanzi ahambe kuzambeza elwandle. Konke lokhu ke kuyabe kulokhu kusakhana kusengezelela isimo sokuguquka komhlabathi.
EleZimbabwe lithi lizimisele ukulwisana lokukhudumala komkhathi loba lihlutshwa yikuswelakala kwemali yokuqhuba inhlelo ezihambelana lalokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Uhulumende uqhelise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili izolo phansi kwe-lockdown level 2. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa. Uthe osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo ongumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ukubone kufanele ukuthi lokhu kwenziwe ngoba umkhuhlane lo lokhe uyingozi lanxa nje inani labafunyanwa belawo selehlile. Kodwa iningi labantu lithi ngabe uhulumende uyekethise iziqondiso lezi zaya kuzinga lakuqala i-lockdown level 1 kumbe ukuzesula. Sebe izigidi ezedlula izintathu 3.3 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kuleli gcikwane okulinani eligoqela izigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2.6 million zabahlatshwe amajekiseni omabili i-first le second dose. Umsekeli kamgcini sihlalo wekhomishini ebona ngokulondoloza ukuthula lokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission i-NPRC uthi baphakathi kokukhulumisana labantu ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe ngamanyathelo angathathwa ukuze kube lendlela yokwenqabela udlakela lokuhlukuluzwa kwabantu. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abekhomishini ye-NPRC baxoxisane labekomiti ekhangele ngokuthula esigabeni sakoBulawayo lamhla eCresta Churchill Hotel ngemva kokumiswa lubhubhane lwe-COVID-19 ekuphumeni lamanyathelo okukhumisana umlotha mayelana lombhuqazo weGugurahundi kanye nokwenqabela ubudlwangudlwamu obuza ngesikhathi sokhetho. Echasisa ngalokhu, unkosikazi Lilian Chigwedere, umsekeli kamgcini sihlalo we-NPRC, uthi injongo yengxoxo abalazo ikuba baphume lamanyathelo abangawathatha ekukhumisaneni umlotha njalo lokulondoloza ukuthula.
So by coming today, we are all trying to come onto the same page so that we can.
Ngokuza lapha sizama ukuthi sibe esigabeni esifanayo sonke ukuze siqale inhlelo zethu. Sesilenye ikomiti ekhangelisisa ngokwenzakalayo, silande ukuzoxoxisana lekomiti le ekhangela ngokuthula engenye esisebenza layo. Njalo yona igxile kundaba zokuthula. Ingxoxo lezi zizasiphathisa ukuthi siphume le ndlela ezingasetshenziswa ekwenqabeleni udlame.
Umphathintambo wesabelo sebulawayo Metropolitan, unkosikazi Judith Ncube, uchasisa ngasebenelise ukukwenza kulolu hlelo.
Udaba esibuthene ngalo lapha ludaba oluqakathekileyo, oluqakatheke kakhulu. Luke lwama ngenxa yomkhuhlane lo oke wasehlela. Kuhle ukuthi lalapho esikhuthane khona senelise ukukhulumisana, senelise ukufaka amakhanda ethu ndawonye, sinanzelele ukuthi silahleke ngaphi, sibe sesikucubungula sikubeke laphaya kumbe sikulungisise.
Uqhubekela phambili unkosikazi Ncube esithi nxa kukhunyiswana umlotha kufanele wehlukaniswe izinto ezenziwa zinhlanganiso kumbe umuntu othile.
Kwesi sikhathi kungathiwa organization enje isiyenza umsindo, kathi ukhuluma nge-individual asiyo nhlanganiso. Izinto ezifuna ukuthi nxa sisenza i-peace building sikwehlukanise konke khona kuyena sikuxakulule. Yinto ephuma ku-organization leyi kumbe yinto ephuma ku-individual, simbonise ukuthi khangela uluthi lomejisi usutshisilizwe. Kuyabe kungasiyo nhlanganiso kwesinye isikhathi.
Abekhomishini ye-National Peace and Reconciliation Commission baphakathi kokuhlaziya bebonisana labantu ezigabeni ezichiyeneyo ngemva kokuma kwemihlangano le ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Bathi njalo ngokubhoda abakwenzayo bekhulumisana labantu bezama ukuthi kube lokuthula kanye lokukhumisana umlotha kuzehlakalo zakudala. Umphathintambo webulawayo Metropolitan unkosikazi Judith Ncube uqonqosele ukuthi nxa kule mikhankaso enje kungabi lamabandla ezombusazwe asala phandle, wonke umuntu kumele aphatheke ukuze kube lokubambisana kanye lokusebenzisana ukuze kube lokuthula elizweni. Njalo uhulumende uzimisele ukuthi asekele ekwakheni ukuthula. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Umnumzana Glenn Youngkin webandla lama-Republicans usengusiba lukhulu wesabelo seVirginia kwele Melika kulandela ukhetho oluqhutshwe izolo olulandulela olomnyaka ozayo olokukhetha amalunga edale leCongress. Unqobe umnumzana Terry Markleff webandla lama-Democrats owayephethe lesi isikhundla njalo owamukele impumela yokhetho lolo namhla watshayela umnumzana Markleff ihlombe. Amavoti asabalwa kukhetho olufanayo eNew Jersey, njalo izizalwane zeMelika zivotile kunhlelo zokhetho ezichiyeneyo izolo. Umnumzana Solomon Tembo, isizalwane seZimbabwe, ngomunye onxintise ezimele kukhetho lokudinga umeya wePennsylvania, kodwa wanqotshwa. Ibandla lamaDemocrats lilamalunga edlula kancane awama-Republicans kudalele House lele Senate, njalo ukunqoba kwama-Republicans ezigabeni eziningi kungabangela ukuthi imithetho efunwa ngama-Democrats ingemukelwa lula kula amadale. Usekelo lukamongameli Biden olwama-ratings lubikwa lulokhe lusehla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ipolitiki yeMelika ikakhulu yakhele kulokho kuthiwa yilokhali. Ngakho ke akufanelanga ukuthi okwenzeka eVirginia sisesikuthatha ukuthi yikho okungenzeka ku-50 states ze-America. Zonke zile zidingo ezihlukahlukeneyo, kodwa kufanele kubange ukwesaba lokwethuka kuma-Democrats ukuthi kambe kungabe kuhambe njani. Kodwa ke njalo kujwayelekile ukuthi u-president angawina ngemva kwalokho kwehle isapoti yakhe ikuyikhwele njalo nxa sekusiya okhetheni olulandelayo.
Kungabe kulesandla sikalo wayengumongameli umnumzana Donald Trump lapha yini?
Asibonakali kangako isandla sakungananzelela ngendlela lo onqobileyo akade campaigna ngakhona uzame ngazo zonke indlela ukuthi abalekele uTrump. Kodwa ke wasethatha lokho okujwayeleke ukuthi kusetshenziswe ngama-Democrats ukuthi awine ukukhathalela kakhulu abantu kwezemfundo wakusebenzisa kakhulu. Ngakho ke kube ngumuntu oye kulokho esingathi kusesenta. Wathatha abantu bangama-independent, wathatha abantu baka-Trump, wathatha njalo ama-Democrats abefisa ukuthi kube nomuntu onjengaye esihlalweni. Ngakho-ke kube ngumuntu osesenta obesesiswini, wangayi kulolu hlangothi, wangayi kulolu hlangothi, kodwa uTrump hayi kabonakali kangako.
Siyabona lokuthi usekelo esingathi ngama-ratings lukamongameli Biden luyehla kulokhu kudingisisa okwenziwayo kwama-polls. Singathini ngokwenza kwebandla lama-Democrats sesikhangela ukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo olwe Congress?
Ye, kule ngozi yokuthi basengalahlekelwa ibuningi babo ku-Congress kuyo i-Senate le House of Representatives. Kanti ke njalo kusengaba lenguquko kusuka manje kusiyafika leso sikhathi ama-ratings akwakhwele kusiya ngokuthi lezi zinto abalwisa ukuthi bazidlulise ePhalamende ziyabe seziziveza ngayiphi indlela. Ukuwa kwama-ratings kamnumzana uBiden ayawa akuya akhwele kusiya ngokuthi yini leyo abantu ababeyikhangelele ngaleso sikhathi. Seziningi izinto ezingenzeka ukuthi ziguqule kube ngcono kuma-Democrats kubonakale kuma-Republicans kumbe kube ngcono kuma-Republicans kubonakale kuma-Democrats.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ekobulawayo. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elemelika libika ukubana selizaqalisa uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka iphakathi kwemihlanu lelishumi lanye 5 to 11 years yokuzalwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eyohlobo lwe-Pfizer. Uhlangothi olwe-Centers for Disease Control and Prevention lubika soluphe imvumo yokuthi abantwana bahlatshwe leli jekiseni ngoba lingela ngozi. Kulesilinganiso sokungamashumi amabili lanhlanu sabantu abasebenzela ihofisi yohlangothi lwamapholisa edolobheni le-Los Angeles kwele Melika abalakho ukulahlekelwa ngumsebenzi ngoba bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Kulo mthetho owethulweyo othi izisebenzi zonke zalelo dolobho kumele zibe sezihlatshiwe ngokuphela kwenyanga edluleyo kamfumfu. Usibalukhulu wedolobho le-Lagos kwele-Nigeria wethekelele indawo edilike isakhiwo eselekene izindlu esidilike sabulala abantu abangamashumi amabili lambili kwalimala abambalwa abanye babo abalokhe bengakahlengwa phansi kwenqobanqoba yezitina zesamende. Usibalukhulu wethule amazwi enduduzo emulini ezilahlekelweyo kule ingozi. Izakhamizi ze-Addis Ababa kwele-Ethiopia zivuke zisethuswa namhlanje kwethulwa komthetho wokuvimba kumamanzonzo wesimo edolobheni leli. Zilaywa ukubana zilungele ukuzivikela ngoba kule ngozi yokuhlaselwa ngabahlamuki besi-Tigray ababikwa sebelubhekise kuleli dolobho ukuyahlasela. Umqondisi wohlangothi olubona ngezingculaza i-HIV enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe-United AIDS luxwayisa ukubana lilakho ukuqansa inani labahlaselwa ligciwane lengculaza emhlobulweni kwangentshonalanga lenkabazo yezwekazi le-Afrika ngenxa yokuphazamiseka kwenhlelo zabaphila laleli gciwane ngokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 nyakenye.
Enye intsha eZimbabwe ephandle kwelizwe ithi isimo somnotho kasibaphi ithemba lokuthi baza kuba lekusasa engcono. Yikho bebona kufanele ukuchapha imncele besiyadinga amadlelo aluhlaza. Lokhu kulandela umbiko okhutshwe yinhlanganiso ye-International Labour Organization othi kulentsha yeZimbabwe edlula ingxenye yesigidi ephume elizweni eminyakeni edluleyo ixotshwa ibunzima besimo somnotho. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba iseGaborone kweleBotswana.
Umanyano wenhlanganiso zezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization ngaphansi kogwalo esanda kulikhipha olesihloko esithi Labour Market Diagnostic Analysis uthi intsha yeZimbabwe engaphezu kwengxenye yesigidi 580,000 iphumile elizweni ukuyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe. Umbiko lo uthi iningi liphume liqonde emazweni angumakhelwane afana leBotswana, South Africa lamanye, kukanti abanye baphaphe baya emazweni aphetsheya afana labo United Kingdom, United States of America, Australia labo Canada. Iningi labaphuma elizweni ngomnyaka 2020 babikwa bephakathi kweminyaka engamachumi amabili 20 lamachumi amathathu lane i-34. Umbiko lo uthi iningi labalisa ukungahlalisi kwesimo somnotho njengesizathu sokuphuma elizweni. Iningi yentsha lalubhekisa eSouth Africa ilandelwa ngabangena kweleBotswana. Umnumzana Dumezweni Ndlovu, omunye wentsha esebenza eHaborone, uthi abalamathemba yokusasa engcono eZimbabwe yikho basuka kuyadinga amathuba angcono.
It's clear ukuthi ifuture yeningi doesn't lie in Zimbabwe. Ungakhangela nje most of us young people uma siqeda isikolo ema university sihle sihambe sizama ama opportunities phandle kwelizwe, sethu siye Botswana, South Africa, UK, Dubai. Akula ama opportunities lapha ekhaya. Economy has been struggling for the past 20 years, so we can't be the ones ukuthi maybe sizayi revive. That's why we're opting to go overseas.
Umnumzana Mthabisi Dube na oseke wahlala kwele South Africa leBotswana uthi babona kungcono ukuyazama uziphilisa phandle kwelizwe ngenxa yesimo esikhona ekhaya.
Isimo sibi kakhulu eZimbabwe. Imisebenzi ayikho, angazi lokuthi unemployment rate imingaphi, but iphezulu kakhulu okuthi kunzima ukuthi umuntu omusha azawuthola umsebenzi. Lo mkhono mawumanga kuhle. So mbona ngathi ikho kwenza ukuthi intsha eliningi lifisa ukuthi liphume elizweni liyodinga amanye ama-opportunities kwezinye indawo.
I-ILO ithi ngenxa yesimo sentsha eningi engena kwamanye amazwe okungekho emthethweni bazithola bele msebenzi ephansi, iningi lingena ugatsha lwezokulima lapho izalwane zamazwe afikela kuwo zingakhwabithi ukuthatha le msebenzi. Kusenjalo uhulumente weBotswana osebike ukuthi uzathatha inyathela ukususa abokuza kumabhizimusi agcinelwe izalwane zakulizwe lelo. Kule nani eliphezulu labezibabha bakumabhizimusi afana lokunusela awuchaya izitina leminye imisebenzi yezandla. Kodwa uhulumente ukhiphe umbiko lwesithathu ekhuza ukuthi abo uza kumele bechiye lawo mabhizimusi abekelwe izalwane zeZimbabwe. Izalwane seZimbabwe eBotswana umzana Benjamin Spanda uthi lokhu kutsho ukuthi sokuza banzima kunengi.
Baningi kakhulu amaZimbabweans akuma-businesses wona lawo, okuwelda, okwenza izitina, okubheka. Kutsho ukuthi this is a big blow against abantu bakithi.
Umnumzana Sifa Sichuma uthi kumele kwaziwe ukuthi abeZimbabwe bayenza amabhizimusi la ngobungcishi, kodwa umbiko kahulumende uthi abantu bebuyele ekhaya.
Ngezinye indlela yikuthi nje buyelani kini ngamafitshane, ngoba nxa ubalisa amabhizinesi azafika ama-15-20 uyabusubona ukuthi vele pho kungasiko kwabo sokuyikuphi. So sokukithi thina abantu bokuza ukuthi sithini ngakho. Do you go back kini? Do you stand up? Olisukume sitsho ukuthi hayi, ngoba nxa ikhampani wathatha iminyaka uyakha ithi sikhulile siqale isebenza kuzo sokuthwana nalokho okwenzayo sokungokwaba lapho khona, lokho nje lakho ithi problem, ngoba sokuthiwa uthi ngezindlela kuthiwa thengisa ikhampani leyo uthengisele umuntu wala.
Kule ningi labeZimbabwe lamankampani kumabhizimusi akuluhlu lalezo ezigcinelwe abeBotswana. Kodwa uhulumende othi sezaqala ukuhamba ingena emankampanini ukuze ahlolisise ukuthi akulabo kuza abayenza amabhizimusi okumele abe sezandleni zabeBotswana. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 iSabron kweleBotswana.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave.
Kuhlandla lethu lapho esixoxa khona labadabuka eZimbabwe asebehlala emazweni achiyeneyo, siqoqalo NSD Sebatha umhlabeleli odabuka eZimbabwe ehlala kweleBotswana. USebatha wethule ingoma entsha kunsukana ezisanda kwedlula.
Ngiyabonga mfowethu. Ngethule ingoma entsha, uyazi, ebuye nomfutho omangalisayo. Ingoma ithi kukhulu okuzayo. Ingoma le ngayiloba ngikhangele izimo zempilo esiphilela kizo singabantu, lokho okusenzakalelayo nalokho okwenzakalela abanye bethu esiphila nabo. Yes, nasemndenini nje yonke. Yikho lapho engafika ukuthi ngibhale ingoma enjalo. Ngezinye ekunye izimo eziphatha mina sibili uqobo lwami. Yikho ngendlela engabhala ingoma ethi kukhulu okuzayo. Okusho ukuthi mina ngangizitshela ukuthi izinto zonke sengazibona kodwa ngananza ukuthi angikaboni lutho kusase kukhulu okuzayo.
Abalandeli bakho kukhona yini okumele bakukhangelele ngekhefu lekhisimusi ozabethulela khona?
Ye, abalandeli bami bakhangelele okunye okuzayo kukhefu lekhisimusi. Ngina ama-collaborations maybe angaba yi-2 okumele ngiwayenze. Eyinye ngizabanika imininingwane yakhona sokuseduzani ke sesikwanisile ukuthi ngikhulume nalaba engimele ngi-collaborate lawo because abanye sesivumelene. Kodwa angisho akazi izimo zempilo ziyakwanisa ukutshintsha endleleni, but bakhangelele ukuthi kuzabuya okunye futhi. But okwamanje ababe belokhu bebambile kule ethi kukhulu okuzayo. Sengiyifakile la kuma-online stores isikhona, yonke indawo isikhona ke. Kodwa ngizabaphathela okunye futhi. Bazajayiva lo nyaka kuze kube nzima.
Siyabona ukubana wethule njalo le video yengoma le. I-video le hayi ukhanya kusetshenziwe sibili. Ungasitshela ngama-feature nje nge-video yonale.
Yeah, hayi video le kusetshenziwe kakhulu. Okwenzakalayo ngathi ngiqeda recorder ingoma le e-studio. The studio guy wathi no, asingeke sikhiphe ingoma le i-audio, ine imumethe okukhulu kakhulu. La ngendlela eyenziwe ngakhona iyenziwe ngobunono obuphezulu. So asihle siyenzele i-video. Hayi, sayenza sibili saqoqa izinto zonke ze-video, saqoqana nabafowethu nabadadewethu engisebenze nabo laphana. Ya sakhona ukuthi siyeshuta i-video yazophuma injengoba injalo ke. Hayi, sasebenza sibili, kwasebenza kumnandi sibili, akulanto yabambi. That's why ubona siyenele sothi sikhona ukuphuma ne-video efana naleya.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Balandeli, the great Ernest Sibata nguye lo osevalelisa. Ngibonge kakhulu balandeli i-response engiyibonileyo kulaba asebekhona ukubona lapho okunengoma khona. Hayi, ngiyabonga kakhulu, nibambe kuphela kanjalo. Sisazolenzela okukhulu okudlula lokuyana. Iyatsho ingoma ukuthi kukhulu okuzayo, langeqiniso okukhulu okuzayo. The great Ernest Sibata signing out. Ngiyabonga.
Ernest Sibata, umhlabeleli weZimbabwe osehlala kwele Botswana. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inkokheli yamazwe achiyeneyo omhlaba ithembise ukusebenza kuhlele leZimbabwe. I-commission ebona ngokulondoloza ukuthula i-National Peace and Reconciliation Commission ithi iphakathi kokukhulumisana labantu ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe ngamanyathelo angathathwa ukulondoloza ukuthula elizweni. Umnumzana Glenn Youngkin webandla lama-Republicans eMelika usengusibalukhulu wesabelo seVirginia kulandela ukhetho oluqhutshwe izolo. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.